Endabeni zethu lamhlanje ugcotshwa abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa kulabanye abathi umnumzana Kembo Mohadi lo-retired General Constantino Guvea Chiwenga kabasoze benzele lutho ilizwe leZimbabwe. Kulabanye abathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli weZimbabwe kutshengisa ukuthi ilizwe selibuswa libutho. Kunzima ukuthi abantu beZimbabwe abahlala kwele Botswana abasekhaya kwamanje bathenga impahla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zilethemba lokuthi umnumzana Cyril Ramaphosa kulakho ukugcina imisebenzi yabo engakhethwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Sizahlolisisa umthetho omusha wokulondoloza umuntu osuka esikhundleni sikamongameli. Ku-Livetalk lamhla uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwabhekana labesifazana lonyaka njalo lemisebenzi kankosikazi Auxilia Mnangagwa. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.